So we see card descend of a VOA in the valley.
Amachono zitobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 12 kumabasa 2024 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu namhlanje,
umnyoko wayengusahoho wayekhokhela amabutho asebenza nsida ngesikhathi sombhuqazo. Mina ngapha umnyoko wayesebenza lamakhiwa eRhodesia bekuqabanga kwisindekele.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uyawahlonipha amalungelo oluntu, njalo uthi iziphathamandla zeMelika ezingakukholwayo lokho kumele zize eZimbabwe zizefunda ukuthi ilizwe libuswa njani kuhle.
Lokhu kuza kwenzeka okwesikhashana esifitshane ngoba vele itechnology ilendlela yokudlula eceleni yedlule lapho kuvimbe khona imithetho engahambisani lempilo yanamhlanje.
Inkampani yakwelemelika exhumanisa abantu ngobulembu be-internet e-Starlink isivale amagagasi ayo eZimbabwe ngemva kokumiswa nguhulumende. Kuhlelo Woza Friday sihamba leqembu elicula ingoma zomdabuko elizibiza ngokuthi Ziva Levula. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uyawahlonipha amalungelo kaZulu kanye lombuso okhululekileyo idemokrasi, njalo uthi iziphathamandla zikahulumende weMelika ezingakukholwayo lokho kumele zibuye eZimbabwe zizefunda ukuthi ilizwe libuswa njani kuhle. Ekhuluma kumbiko owethulwe iwofisi yakhe enkundleni yokuxhumana e-X namuhla, uMnangagwa uthe eZimbabwe lilizwe elikhululekileyo elilombuso wentando kaZulu futhi elivumela amabandla aphikisayo ukusebenza ekhululekile, lanxa nje amabandla aphikisayo lawa ekhala ngokuthi ayahlukuluzwa lokubotshwa mahlayana njengohulumende weZANU-PF. Amazwi kaMnangagwa aza ngemva kokuba umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden ethese uMnangagwa lezinye iziphathamandla zikahulumende wakhe izijeziso zenotho ezintsha ngoba esithi bephula amalungelo oluntu, njalo bachaphaza imali yelizwe. Sixoxele lunga lebandla eliphikisayo ele-TRIPC uMnumzana Swithen Chirodza, yena othi amazwe kaMnangagwa ayise.
OMnangagwa umbone phikizela nje, siyazi thina ukuthi niyo owayengusahoho owayekhokhela amabutho asebenza nsida ngesikhathi sombhuqazo. UMnangagwa niyo owayesebenza lamakhiwa eRhodesia bekuqabanga kwisindekele. Imbali leyo ibalulekile njalo iyaziwa kumphakathi. So namhlanje kumele abe lamahloni nxa kukhulunywa ngendaba zombusazwe, nxa kukhulunywa ngendaba zamalungelo oluntu. Njalo ngakhangela okwamanje uMgabe ebusa, sasikwazi thina njalo siyazi ukuthi uMnangagwa wayelesandla endabeni zokuhlukuluza abantu. Ngo-2008 uMnangagwa wakhuluma wathi iphepha leZimbabwean liphepha elibhala kubi ngohulumente. Zukuzuku kuthe kuphela imiviki eyodwa amasosha ayesetshise amaphepha eBybridge. Nanzelele ukuthi uMnangagwa nguye ocine sebambana labantu abakhiphe uMgabe esikhundleni ngoba esekelwa ngamabutho. So sibona ukuthi amandla alawo ku-security services, nala amabutho yayenza ukuthi uMnangagwa ahlukuluze abantu, ngoba sisela 1980 uMnangagwa bezile ibamba intambo zonezo ezesecurity. So angiboni ukuthi namhlanje kungaba kuyinto ehlambulukileyo ukuthi size uMnangagwa ekhuluma ngamalungelo oluntu. Engomunye umuntu alibuya zinika amaphapha azithulele nxa kukhuluma indaba zamalungelo oluntu.
Sipha umzekeliso wentando yeningi esingathi democracy athi ikhona eZimbabwe. UMnangagwa uthe likhona lina abamabandla aphikisayo liyavunyelwa ukusebenza likhululekile, kanti njalo liyavunyelwa ukuphatheka kukhetho.
UMnangagwa munye owatsho khuluma istatement esithi aliba yena ngonkulunkulu wayeza kulala abantu be-MDC bonke. Ikhona istatement leso. Njalo uMnangagwa ngumuntu othi nxa abantu bephilisa uhulumente abe ngiyokhuluma amazwi abuhlungu, bananzelela i-MDC ithe ifonywa kwaba le ndaba zama-tax ngo-15% othangirayo bephikisa indaba zama-tax. Into eyayenza ukuthi i-opposition ine ngenyawo zonke. Kungakhanda uMnangagwa ukuthi esebusa ama-tax asefake kwakela abantu abuhlungu kakhulu.
UMnumzana Swithan Chirodza lilunga lebandla eliphikisayo ele-CCC. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF uMnumzana Malaki Nkomo, yena othi amqotho amazwi kaMnangagwa.
Umongameli uqinisile ntantana amaphasa abezikhuluma kutshelwa ngamabandla aphikisayo anezifiso njalo okuncenga ukuthi abafuntu bakuthole ku-America kuko i-America iyabe iyinkulu wonke abangabe befuna ukuthola ukuphila. Kodwa emuntwini weZimbabwe okwazi ukuthi ilizwe leZimbabwe labuya njani ladithekelwa njani, sibanga ilungelo elokuthi lathi sibonakale njengabantu, ilungelo eliyabe kuthiwa khona lidelelwa kubo labo bantu sakulisana nabo. So ngaleyo ndlela ilizwe sethu liphephe, thina siyakwazi ubana ufanti ilungelo abantu liqaphe silungekanani. Okuyinkovutho okulandelwa liba lenzani phiyephu elisembusheni lilandela esingathi konke abantu bakuba yimthetho ekhona elizweni. So leyo mthetho ngokubona ukuthi thina iyalandelwa, ye akula muntu okuthiwa khona ngaphambanisa ngabotho, akula muntu okuthiwa ngahlukuluza omunye umuntu angaziwa anything. So ngaleyo ndlela esikubonayo thina ukuthi anwalabo abantu abayibo abadinga esingathi isikhotho amabhunu abathandele ukuthi i-America yelinye ilizwe elikhulu ukuthi la wonke amazwe ngalokho okhulunywa i-America kwaba kufunayo. Thina akubandele yomfeshithi no salwela ilungelo lethu ngaleyo ndlela
kodwa abamabandla aphikisayo labasola umbuso weZanu PF bathi uMnangagwa ubusa kubi ukwedlula uMuyi uMgabe. Bayatsho bathi abantu bayatshaywa, bayahlukuluzwa, bayabotshwa nje mahlayana. Sibone uSikhala botshwa wahlala ejele okweminyaka phose emibili engakafunyanwa yinkantolo elecala.
Abangaze bafaka indaba kaSikhala phakathi kwezombangazwe nangokubuswa kwelizwe. Abanye bazame labo ukuthi bakhangele ukuthi yena wenzeni. Uzafumanisa ukuthi uyabe eqamule umthetho ngenza ukuthi nguJob Sikhala owebandla eliphikisayo we-opposition awusafananga. Hayi, ayisikho lokho. Umthetho awukhangeli ukuthi yena ukuliphi ibandla njalo ungubani. Kanti ukuthi wena uyi-citizen yelizwe leZimbabwe ofanti ukulandela nalokhu nalokhu. Uma kusiwa ukuqamula sizaqamula umthetho ngenxa yokuthi yena ku-opposition. Hayi, njalo nje abanidlala ngifisa ukuthi abazame bonke behlukanise ukuthi handa leZanu PF kuyini, umthetho kuyini. Kunabantu abafundeleyo, kunabantu abakhona abayiba abalawula ngezomthetho, yibo ababopha abantu, babathenisa abantu. Ayitholi lami ibandla leZanu PF. Abantu bangaphila ngaqamula umthetho behlulwe ngalo mthethweni sebekhombela kuZanu PF. IZanu PF iyangigcinapha.
UMnumzana Malaki Nkomo lilunga leZanu PF, sixoxe laye ekugodlwayo. Inkampani yakwelemelika exhumanisa abantu ngobulembu be-inthanethi emhlabeni jikelele e-Starlink isivale amagagasi ayo eZimbabwe ngemva kokumiswa nguhulumende. Kumbiko ewethulele labo abakade besebenzisa amagagasi ayo kuleli namuhla, iStarlink ithe ithole isixwayiso esivela kugatsha lukahulumende olwe Postal and Telecommunication Regulatory Authority of Zimbabwe olwe Potras, esokuthi kumele ivale amagagasi ayo eZimbabwe ngoba ingelamvumo yokusebenza kuleli lizwe. Kodwa linkampani ithi izaqhubeka ixoxisana le Potras ukuze ivumele. Inkampani le seyathola imvumo yokusebenza emazweni asezwekazi leAfrika ayisikhombisa, abalisa ele Mozambique, Eswatini, Zambia, Malawi, Kenya, Nigeria kanye le Burundi. Abanye bebethenga imitshina yokubamba amagagasi eStarlink kwele Zambia la kwamanye amazwe, kodwa kulabanye abagoqela benkampani yakwele China esebenzela eZimbabwe ababotshwe kusikhatshana esedluleyo bamiswa enkantolo besetheswa umlando wokusebenzisa ubulembu beStarlink ngaphandle kwemvumo kahulumende. IPotras ithi ayikatholi incwadi yeStarlink eyokudinga imvumo yokusebenzela eZimbabwe. Kodwa enkundleni yayo iwebsite inkampani le ithe izaqala ukusebenza eZimbabwe ngokusemthethweni ekupheleni komnyaka. Sehlulekile ukuxhumana lePotras ngoba iziphathamandla zalolu gatsha bezingadobhi incingo zazo. Ukuhlaziya lolu daba, uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube.
Lokhu kumiswa akumangalisi ngoba vele iStarlink ibingakasebenzi eZimbabwe ngokusemthethweni ngokuba ingamukelwanga, ingaphiwanga ilayisensi indlela yokusebenza ngokusemthethweni eZimbabwe. Ngakho ke kuyinto engethusiyo ukuthi yenzakele, kodwa ke kuyalimaza kakhulu abantu beZimbabwe ngokuba kubabuyisela emuva kulokuthi bahlomule bazuze kutechnology yanamhlanje. Ukuvimbela itechnology kwenza sithwale nzima njengabantu kubuyela emuva izinto eziningi. Kodwa ke lokhu kuza kwenzeka okwesikhashana esifitshane ngoba vele itechnology ilendlela yokudlula eceleni yedlule lapho kuvimbe khona imithetho engahambisani lempilo yanamhlanje. Yikho lokho esikulindele ukuthi nxa bengayiphanga ilayisensi izagcina vele isisebenza eZimbabwe ilayisensi ikhona noma kayikho.
Ukuvumela iStarlink ukuthi isebenze eZimbabwe kungaphathisa uZulu na?
IStarlink lapho esebenza khona iveza kahle kamhlophe ukuthi abantu bakhona bakulezo ndawo kulula kibo ukuthi baxhumane labanye ngokuba ilesivinini esikhulu, ilesipidi esikhulu sokwenza umsebenzi wokuxhumana labanye ebulenjini ube lula. Ngakho ke iyahlomulisa kakhulu amabhizinisi amancane lamakhulu lozulu wonke kulezo ndawo, yenza kube lula ukuthi ibhizinisi iqhutshwe ngendlela engaduliyo, ngendlela elula echiphileyo. Ngakho ke iyindlela yakulamalanga ukwenza kube lula ukuthi abantu baxhumane, njalo iletha inguquko enhle kakhulu empilweni zabantu kunye lamabhizinisi.
Sesikhangela udaba lwentengo ezedatha, kungaba yinto engaphathisa abathengi na?
IStarlink lapho esebenza khona iyaphathisa kakhulu ngokuba iletha ukwehla kwentengo yedatha ngendlela enkulu kakhulu, kanti ke yenza kube lula kuphangise ukufinyelela kulabo ofuna ukufinyelela kubo, ngokunjalo ilondoloze idatha yakho leyo olayo.
Lokhu akusoze kuphazamisa ukusebenza kwamanye amakampani aweZimbabwe abesipha abantu i-internet na? Kumbe ukuwakhipha kubhizimusi?
Amabhizinisi la amanye akufanelanga avimbele ukuphila kwabantu ngoba vele azagcina edlule emhlabeni nxa engakwazi ukuthi aguquka ahambisane lempilo yanamhlanje. Sizazuza kakhulu imisebenzi izaba mnenge edalwa ukuthi iStarlink isebenze kuleli lizwe kulale imisebenzi ezalahleka ngenxa yokuncintisana phakathi kweStarlink lalama nkampani akhona. Ngakho ke siyayidinga iStarlink kakhulu kakhulu izathuthukisa ilizwe, izathuthukisa ama-business, izawakhulisa, izadala imisebenzi, izaletha imali elizweni okwedlula lokho esikubona ngalama nkampani avele khona.
Umnumzana efidlela Ncube ngohlanganiso elwela amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association. Ubexoxa ecingweni loTabo kaNcube weStudio 7. Kweziphathelane leMelika, amapholisa athi azathatha amanyathelo aqinileyo awokwenqabela udlakela ngesikhathi sokuthonisiswa kwake waba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump, yena oyitheswa icala lokufumba thisa untombazana othi waya laye emacansini uStormy Daniels. Ingatsha zomvikela zibikwa zizalandela ngelihlo lokhozi okuzaphuma enkundleni zokuxhumana okungaba kukhuthaza udlakela. Imbiko le iza ngesikhathi uTrump ehlangana emzini wakhe weMar-a-Lago lo somlomo wetale lePhalamende umnumzana Mike Johnson ndawonye lelunga laleli tale unkosikazi Marjorie Taylor Greene, yena ofuna ukususa uJohnson esihlalweni. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxelo landela ezombusazo weMelika umnumzana Dan Moyo.
Ngumuntu engingathi iningi le-America eliziqhenya ngokuba ngama-Democrat, lange-democratic rule, le-rule of law, abayithandi indlela uTrump engingathi ubusa ngakhona, le ndlela aziphatha ngayo njengomongameli. So yes, kuma-Republicans siyavuma ukuthi uparty yakhe bayamsupporta kakhulu njengoba sibona nje kulama primaries, but mase kusiya ku-national angiboni mina ukuthi anganqoba, especially now abantu be-America sebekwazi ukuthi ungumuntu onjani, ungumongameli onjani, njengoba bazibonela bodwa ngesikhathi ebusa iminyaka engu-4 leyana abusa ngakhona. So hayi, mina ngilokhu ngilethemba lokuthi umnumzana Joe Biden angamnqoba uTrump, uzomnqoba njalo uTrump ma kusiza ukukhetho lukaNovemba.
Ngokubona kwakho, kuyini okungaba kubangela ukuthi umnumzana Trump ekhanye elosekelo olungaka yena ibhekane lamacala ambalwa emthethwandaba?
Ale yona indaba edidi ngqondo kakhulu ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi umuntu olamacala angaka abe lokhu ethola i-support ayitholayo kuma-Republicans. Kuyasimangalisa sonke ukuthi yini esiyenzakala ngama-Republicans. Well, siya-understand ukuthi ama-democratic policies abawathandi and so on and so forth, but ukuthi bazimisele ukuthi basupportane lo muntu olamacala, olama-indictments, okungenzeka futhi ukuthi before sifika uNovember kube ngumuntu oyabe segwetshiwe. Sibonile bebuzwa abaningi ukuthi even angagwetshwa lizomvotela na, basho bathi ngempela sizomvotela ngoba sibona enguye umuntu osilungeleyo thina ukukhokhela. So thina abanye kuyasixaka lokhu ngoba ma mina ngikubhekisisa khona lokhu, angiboni ukuthi omunye umuntu angaba lamacala afana laka-Trump. Abantu abaningi anga akabebe lokhu besithi nguye abamfunayo ukuthi abuse. So kusho ukuthi umuntu onjalo angayenza umathanda phela manje sengumongameli, lizomstopa lisithini njengoba even ama-courts bamgweba bembona ukuthi ulecala lina limbona efit ukuthi abe ngumongameli wena. So kusho ukuthi limnikeza i-blank check ukuthi angayenza umathanda manje se-White House, and ayikho into elizoyenza ngoba umuntu onjalo selimenze waba above the law.
Umnumzana Dan Moyo ulandela ezombusazo eMelika. Ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika. Ukwalelwa kwabantu ukuthola usizo ngokunye kwezenzo eziyisithupha ezephula imithetho eqondane labantwana, okuyinto efakwe ilihlo yi-United Nations. Ukunqaba okufana lalokhu kwephula ilungelo lokuphila kwabantwana, ilungelo lokuthola imfundo kwabo, lelungelo lokuthola inhlelo zempilakahle zezinga laphezulu. lo la lo onqabela abantwana ukuthola usizo olulondoloza impilo zabo oyingozi ekuphileni kwabo kumele ajeziswe kungaba nguhulumende kumbe kube ngabantu abazimeleyo. Asicaceni. Ukusongela ukuthula yikusongela abantwana, kutsho umeli weMelika ku-United Nations u-ambassador Linda Thomas Greenfield. Kunjalo nje, kumagumbi wonke omhlaba, izigidi zabantwana abasemazweni okulezimpi zidinga usizo lokudla lamanzi ahlanzekileyo, imfundo lenhlelo zokwelatshwa, okuyizisekelo zempilo ezibalulekileyo. Kwele Myanmar, abantwana bohlobo lwesiRohingya babulewe, babotshwa, badudulwa. Ukuhlasela kwele Russia e-Ukraine kubulalisa abantwana futhi kubhidliza izikolo, izibhedlela lemizi. Kwele Afghanistan, amankazana ayabandlululwa futhi aphathwa ngodlakela, kanti labeqembu leHouthi kwele Yemen benqabela inhlelo zosizo lokuhlenga abantwana abayizigidi ezilitshumi lanye, 11 million, kutsho u-ambassador Thomas Greenfield. Kulusizi ukuthi uluhlu lwezindawo lapho abantwana abahlala khona bethithibele alula mkhawulo. Emhlubulweni weSahel, okugoqela eBurkina Faso, lapho udlakela osoludale ukuvalwa kwengxenye yezikolo njalo kwathiya inkulungwane zabantwana zihlaselwe yimikhuhlane ebangelwa yikuswela ukudla, i-acute malnutrition. E-Israel, lapho abantwana ababulawa khona abanye bathunjwa yiHamas mhlaka 7 ngomfumfu, abaqhubeka khona njalo besengozini yokubulawa ngama-rockets. LaseGaza, lapho okubulawe khona inkulungwane lenkulungwane zabantwana phakathi kwenyanga ezimbalwa ezedluleyo, abanye balimala futhi abanye babulawelwa abazali basala bezintandane. I-United States iyaziqhenya ngokuhamba phambili ekupheni usizo olwabelwa abantu i-UNICEF le-World Food Program, kutsho u-ambassador Thomas Greenfield. Kodwa sikhuthaza amazwe omhlaba ukuthi akhuphule limizamo, engeze usizo lwawo ukuze kunakekelwe abantwana abasemazweni alezimpi. Kumele sivikele usizo lwezempilakahle, olokudla okwakha umzimba, lolokuhlanzeka oluqondiswe ebantwaneni lezimuli zabo, eziyinsika yempilakahle yabo lezemfundo. Kumele sibe lesiqiniseko sokuthi ilungelo labantwana lokuthi bayadlala babe ngabantwana abancane liyalondolozwa, futhi kumele sigcwalise zonke imfuno zalabo abasemazweni okulezimpi. Kumele sikhangelisise njalo zonke inswelo zabo ekukhuleni kwabo. Uma siqinisekisa ukuthi abantwana bavikelekile, bayakhudumala, basuthi, kutsho u-ambassador Thomas Greenfield, uma sibapha ithuba lokuthola imfundo, ezempilakahle, inhlelo ezibakhaliphisayo, asivikeli kuphela ikusasa labo, kodwa sakha umhlaba ophephileyo futhi olokuthula emuntwini wonke. Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Hayo mnanga kolo ugangela abantu kakhulu, delela abantu kakhulu mnanga kolo. Kusho ukuthi lokho ungasebenza ekhaya uhola lomcubo, uhola amaphepha la, uyakukungela lutho, uyazofuhluphe kungela lutho, ungabeki lutho, ungabeki lutho, uyazofuna ukuhlupheka ngoba akubekeki akusomali lo, akusomali kakubekeki, into nje uyafika kuphela ungela sisebenzi, impilo yakho yonke. Hayi ngenxa yakhe lo muntu lo.
Siyachona liyachona liyachona ntestuthi sisebenzi. Ngingizimanga lapha kanti why imali yakho ikhazele phezulu bengathi kalisanga ngama half cent ngkhona ama half hook ngkhona la ngikazile phezulu batama le incane zakuya ngemva kwama kwaye imali ezinkulu bakwenzeleni kono
yeah studio 7 sanibonani enhlala sezansi ziyani lesifile sizothinyama sikamthwakazi siyabingelela impela kule ndoda ekuyangena lapha impela ngiyalulela yona ekhale kakhulu ngama teacher esishoneni esindebeleni hayi please akele zama ukuthi nikele sithole lo mtongo yophethe ezemfundo ekhaya hayi sikhathele abantu abethu bebafundiswa ngamashoni ba uyasazela
labo bekungabalaleli bestudio 7 abasithumele imbono yabo ngeWhatsApp uhlelo Woza Friday liviki sileqembu elizibiza ngokuthi Ziba Levula lona elicula ezomdabu likobulawayo libuye lisebenzele njalo kwele South Africa nangu uEzra Chisaspanda we Studio 7
Mbula ikaranga kusisho ukuthi isiziba sezulu iqembu lamalunga amabili uAvia Pepe nomkhathu Mankosi leli qembu lasikhathi labunjwa Pepe
iqembu liqale 2023 sihlabelela umculo wesintu sivuselela amasiko akithi isizwe simnyama
njalo ukuthi libumbe leli qembu lonkosikazi wakho
ngafika ngathola ugogo Mankosi sekuthwaseni ngase ngibona ngendlela abantu abahlukumezeka ngakhona besekuthwaseni besezama ukuletha imfundiso nakuntsha intsha yethu ukuthi zwisise ukuthi isintu yintsho khona njalo yinto eyavela ebadaleni ingumoya umuntu yabe engazini phela isangoma noma ube yinyanga usuke ehleli lidlozi elingumoya ongeke ukwazi ukuthi ulixhose
uthwane njalo lelamadlalade amangaki
umculo esiwuculayo kuthiwa ezomdabuko amadlalade esinawo eseliphumile lilodwa silapha nje silungiselela kuyakhipha elesibili mhla ka 20 ingoma sizibhala kwimi nogogo uMankosi onguyena ohamba phambili ngokucula ngevoice sizibhala sonke sincedisana kodwa iproducer yakhona kuyimina uAvias Pepe
umculo wethu walemvula uyatholakala emakhasini ozilibazisa yiwaphi la uBebe
eVebe Ziba Lemvula kuYouTube kuSpotify kuApple Music ngendawo njengangena kulawo ma-platforms uyawuthola umculo ocela abantu ba-download laphana kuba khona apha kobulawayo ama-CDs nawo nama-USB amanumber athi wona +27 81 452 3212
umthumo wengoma zomdabu uyahlakaza abantu bekhumbula imvelaphi yabo besikwethisela othiba lemvula kuhlelo oza Friday namhlanje mpela sonke ehlekini lonke igama lami ngu-Ezra Chisaspanda
Ziba Levula isiziba samanzi behlabela ke lapho besigqibela uhlelo lwethu Lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esixoxa khona ngokwethulwa kwemali entsha ebizwa ngokuthi Zimbabwe Gold kumbe ZiG. Hayike kwanele mthwakazo omuhle olivalelisayo ngenjabulo ngontungamilinkomo libelobusuku obuhle.